So entonces tengo anti Ramagati currently nothing in Zimbabwe. Akula price control. Ama price. Why is the government ya negotiate ama producers kuvuyela ama price? Intengo ziyachana endawo lezi nalezi. But kula ma generally agreed price. Even kungela price around $50 at most. But isitengisa nge $45. But kuyenzakala ezindawo uyasola sesitengiswa ngama $2. Into le yavama kakhulu soon after iya weyayenzwa leyana yatshisa isitolo sokwaba le-short supply ezinye iindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa amashop bafike bathengise ngentengo enkulu ethambe yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngaleso sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina kheya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali ningi othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla and sesikhuluma sane ngaba ama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke imota zabo ziyahamba zideliva and la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $50 lingathengi siyabuya la. So abathengi nxa bezalalela khonokho kuyayenza seli kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela kufana labo cooking oil kufana lama-beverage drinks kufana labo mazowe konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekwenza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadidlisa impahla ama-price ekanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamaneza ukuthi bavule amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla.
Esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene.
Amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply. Ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu awu-10 kathesi avandalayiswa. So kulo 1 wazisasithitha eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa. U-1 lo 1 esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina